ibandla lethu belingaphathekanga kulo msebenzi besingazi ngawo sizwe nje sesibuzwa ukuthi lina lizobe liphathekile kuwo yini hayi besingaphathekanga besingekho lapho besingawazi lokuthi kulo msebenzi onjalo
njengebandla lithini lina ngabathi bona ama-sanctions ukuze asuswe kumele uhulumende aguqule indlela abusa ngayo abathi iyo indikimba yendaba yezijeziso lezi lina likubona njani njengebandla
siyabezwa besitho kanjalo kodwa inkinga yokuthi abakwazi ukuthi akuhlangananga lokho kuyizinto kokubili yebo ngempela igovernment yona kumele iqale ukwenza izinto kahle yikho islogan sithi sethu sithi guqula izenzo izenzo kumele igovernment iziguqule ngempela kodwa ama-sanctions for 20 years asehlulekile ukwenza ukuthi igovernment iguqule izenzo ama-sanctions into aseyenzile ikuletha uhlupho lokudubeka kwabantu bethu so lo umuntu othi yena akuqale igovernment itshintshe before kukhutshwa ama-sanctions ukuthi akakwazi ukuthi ama-sanctions a-affecta yena nami hayi igovernment ngoba igovernment ama-sanctions ekhona enjalo iyakwazi igovernment ukuthi uma begula baye phesheya abantu ababo bafunde phesheya abantu ababo bahlale phesheya igovernment ayisiwe ehluphekayo ngama-sanctions umuntu ohlupheka ngama-sanctions yimi nawe so ama-sanctions kumele akhutshwe akutsho lokuthi igovernment akumele angitshintshe kodwa into engiyitshoyo ukuthi ama-sanctions notshintsho kwe-government akuhlangananga lokho kuyizinto ngoba phela ukuthi sibe siqhubeka sithi ama-sanctions ahlale azoyenza batshintshe 20 years bangatshintshi bazotshintshiswa yini manje
njengebandla libona ungani kuyini okumele kwenziwe izizalwane zezimbabwe ezibalisa amabandla aphikisayo
hhayi amabandla aphikisayo kumele siqhubeke ngomsebenzi wethu wokwenza sure ukuthi i-government siyayiholda accountable ukuthi ikwazi ukwenza konke okusemandleni ukuthi abantu bethu bathole impilakahle yiwo umsebenzi wethu lo kodwa kumele sivume lathi ngoba yithi phela sacela la ama-sanctions acelwa yithi e-America kumele sivume lathi ukuthi yebo sawacela sasiwacelela ukuthi akwazi ukuthi athi ukuba luswazi ebantwini abadala kodwa uswazi lolu solutshaya thina lusatshaya abantu abadala so hhayi ake nilukhuphe loluswazi ke sidinge olunye ngoba hhayi ama-sanctions ahlulekile bakithi bheka ubaba uChiwenga uthe egula lambona ukuthi wagula kwaba buhlungu kwaze kwaba buhlungu bakithi lathi sazwela wafulaya wayechayina hhayi wafika walatshwa walatshwa wabuya bek kodwa ngenxa yama-sanctions mina nawe masigula ngeke sikwazi ivini ukuya echayina okungela ama-sanctions khona but imali yabe ingekho uzoyithola kopha imali yokufulaya uye echayina khona la nto uyabona konke lokhu ama-sanctions ane-effect so hhayi njenge-opposition kumele i-government sithi busani kahle kodwa njalo kuphinde sithi hayi khuphana ama-sanctions acelwa yithi yithi njalo sesicela ukuthi lwakhuphe ngoba awachayi bantu abadala achaya thina